So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sachaya sili kwa mizi angati ya sakula asazama ukuthuthukisa kunzima kibi ukuthi babe nezindlela zokuzinika amandla kagesi.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagesi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali lakuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye endini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia eyokuthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo leUkraine zincedisana lebutho laseUkraine. Abanengi bayalisola inyathela likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha iqhelisa isitishi samandla kagetsi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugetsi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Osaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedalela ephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uzulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ukungahlaliseki kwesindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum eZimplats ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlazelo ludaba sixoxa lengcwethi yecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Ngathi ilazelele indaba yezisa okubalulekileyo kunekumele sibekwazi kubana ivele lezinyinhlelo eyazibalana labanye amazwe ukubana izabe ithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube la magesi amalithwana phezu kwalokho ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlabathi ezingathi mining. Icapacity yeza yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi. Lakho futhi ufaka i-demand phezwe ezesa capacity abalayo kathesi. Ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity okuyinto enhle kakhulu. Khangelele futhi kule El Nino eyehlisile amandla amanzi okunye futhi okwenza kufikele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwamaminisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa. Kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kuba nzima kini. Kodwa sikhangelele ukuthi abadla kakhulu lamankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kwizinga lokuzifanyela bona awabamandla kathi. Ikakhulu nxa sikhangelisa ngamthi le mayini ye asiwo wonke amamayini ayenza iprofit enkulu, kodwa balawo amandla okuthi bazi fakile zabo indlela ezamasola farm angacina encodisa lamasomo abhizinisi abancane ngoba abasizo basenze wonke amandla wesikhathi kuyaba lamanye afikelayo abangacina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxeba osomabhizinisi bethu ngoba kuyabe sekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawo bengasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasona izesa ibisithengisela amanye amazwe leyo get ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi ubunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethe ecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngele Russia yokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo lele-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Ugatsha lwezomvikela lwake le-Russia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele le-Ukraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. IRussia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezi zalwane zawo ezincedisa kubutho le-Ukraine agoqela ele-South Africa, Kenya, Algeria, le-Nigeria. Kuthi apheche agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye achiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abavele kwamanye amazwe bezolwisana layo bekucele le-Ukraine bedlula inkulungwane ezilitshumi, 13,387, njalo lithi asebefele kulimpi bazinkulungwane phose eziyisithupha, i-5,962. Kodwa iRussia ayichongo ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lwakhe umnumzana James Mazowu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Iyayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, First World War, ibe kusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi ebe silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakuleli cele la kuleli cele. Ngilethemba ngilesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona baseceleni le-Ukraine bakhona njalo baseceleni le-Russia. Kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yokuthi i-Russia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinje ezinje ezinje. Akusho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khonokuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi, kukhona kuzo zonke izimpi, bakhona njalo baseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana le-Ukraine ekulwisaneni le-Russia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngufutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe i-Ukraine yi-Russia?
Izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yilokho okuthiwa yi-mercenaries nengi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo siyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba ukungena kulelo cele. Kodwa ke njengoba ngijilo amacele omabili abalabo abantu kanjalo, kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiyakulwa ngabafuna inzuzo nje ukuthi mhlambe bangathola ukuthile kokugcina abantu ababa. Abanye sebayujwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama professional mercenaries. Ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba beZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungeleza umbusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba eseswele imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola angamakhulu amane, $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wayenalinyanga, umhlaka 25 wayenalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump ususele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa izakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Murengai.
Into esiyibonayo lapha epolitics yeAmerica ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanisiki ukubonakala ukuthi zivela ngaziya nga vele abantu beAmerica bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma 10 billion but amanye amasesa athi ule 3 billion. Kathesi ngibona abantu bakhe abaningi abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezi zokuqamba amanga. So kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week $91 million ekamama lwana u-E.G. Carroll, and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye ibond kuma bank abantu bamncedise okasoza cuphe lapha angena khona. But sibona ukuthi konke lokho ngamanga ngoba sabona izimali zonke owas fundraiser zona for the general election laphana $250 million after 2016 laphana yahamba yayasetshenziswa ukuthi ilungise indizamchina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi.
Kodwa nxa sikhangele lona icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthula imali enganani, ubona kubangelwa yini lokho?
Ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedisi ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi ngoba siyakwazi ukuthi uTrump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho, and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho ongathiwa simhlasile. Ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lama support amaningi but they have been overstripped uke kudonetha lokho, and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali zecampaign uza akho. Ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na hayi, into yakhona awungathiwa ayikatshisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwama-campaign kakaqalise officially ngoba ngama presumptive nominee. So after June laphana sokuchaya ama congress e Democratic Party le Republican Party ayi ngeke sokuhanjwa, yikho sizabona khona iqiniso lonke, and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.
Umnumzana Tim Murengai ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhonapha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission Umabhalane omkhulu ophethe iofisi kaMnangagwa Mnumzana Martin Rushaya wethule umbiko lo esithi uReza ukhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela uMnumzana Job Sikhala owahlala phose iminyaka emibili eshikrubi Maximum Security Prison emelele ukuthonyiswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso yeTransparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezanu-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipinganothi edalele ephalamende kubandla le-CCC lo Mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Amboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama appointments ayenziwa nguMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi ekwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana loMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Asakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngaba ngasiphosani uMalunga, usiphosani mbona ngani?
NgekaMalunga kwaze wasuka engu-Deputy Prosecutor General eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotshwa. So yiyo indlela abe akade epursue ngayo abantu beopposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya hamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-Anti-Corruption Commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Ye, Baba Nkomo, uyamuzwa lapho uyakhuluma uSibanda ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi gapula lawe. Kube njani?
Sikhandeni sonke ukuthi uma lo uMichael Reza ephiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo ulezithupha zangikhona yini. Esikufumanisa ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. So uthi nasesingama ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho. Ayinto kona yokucabangela. Sibe sesinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodi kamazwe khonapha eSouthern Africa esebenza eqondane lo msebenzi lowo, esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjalo, esingathi thina ngumuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Angikwazi ukuthi yena uba uSibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases akuyenzakala ukuthi yena okumthatha ngovalo kuyikuphi uthi uzabanjwa yini laye esekucorruption ngoba thina umuntu esifayile lapha simbone ngumuntu oyenelisayo ayikhona mbijana.
Yes, yakuzwa kakhulu ke inkomo kodwa siyakwazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni siyana kumele ukuthi nga kule minyaka emine ngujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho ke usitsho ukuthi kambe ukukhulunywa ngkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye kumele ukuthi angene ngompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza but ama-qualifications akhe sibili amangalisayo uReza alawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo yiyo yodwa i-commission phose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le qualification enganani ipho ukuthiwa kuphela uya appointwa ngupresident in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders ngala ma-qualification nakanye ulukuzeni uReza kangenanga ngama-qualifications uReza ngene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenza amenzele khona okufana nokudrive esuka eHarare siya eCholocho kuya prosecutor uMalunga lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uRez ukuthi sake wa prosecutor civil case umuntu waba convicted simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho ngeassault njengakatenda ibithi kumbe ngeyani as long as we opposition sibisibili hayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nanzi azenzileyo ezimangalisayo.
Ye inkomo uphosa yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le influence weyini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ngani ukuthi kona lapha konke okwenzakalayo akula nto azayivuma ukuthi lokhu umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla lezanpiefu sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngezanpiefu.
Akekho umuntu kuleli lizwe ongathemba izanupiefu ukuthi hayi izanupiefu nxa ithe lokhu kukhole yikho ke liqinisa ukuthi izane ngaba yiyo ethena uJesu ngangiyani uyehla hayi kansoze ngukhole sibili ngoba izanupiefu kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oemele ipingano tetale le parlamente kubandla le TRC lomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba sensiza South etale le parlamente ekubandla le ZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni senduna uNtabeni Elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zamarands 7,000 rands eyokumthwalela esibhedlela ekhaya kasekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe izibhedlela kazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhala ekhukhwini. Sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kusoso lesibhedlela lapha ke engayilathwa khona.
Yey, sizokuthi akazange athole uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba batheka la maphepha okuhlala kule South Africa, akutsho ukuthi ungwenya kambe ngiyedwa ucine ebhekana lezi zinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela, ngawuthola usizo olulo.
Ke kunethemba lokuthi ungakuyi ukuthi ngawo uncedo phela uthola. Nakhona nje intando kaNkulunkulu singayisiphisa kodwa ithemba belikhona lokuthi engelathwa, angcediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela pho ke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebekuyiselwe emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela sesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lohlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead njengoba kunje ufe ephihlika khona phesibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungajoke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asekhulethayo esilayo i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asekhulethayo sengingayibiza-ke manje i-account number le number ka kadadewabo kamuyi 0796791843 bala wethu uPrecious Sibanda 0710648167 nakimi besebengasondelela ku 0739840241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumele senhlaniso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, lo ngiyalibingelela uMilton Nkomo ntaboka lesigabeni senkaye ntaboka enkofudo ngibingelela bonke izihloko zabo malumama Salavo lo Salangthoni bonke nje labo makhelwane ngibingelela ngegama lenkosi ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7 ninjani Mthembu zithembayo nsejwane eChurutu bonga ngizabantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngobuselo sobukhona bathi indlala ayisiyondlala le hayi umthetho uyalekha uhulumende kaqinisa umthetho izinto zikhona ukudla kukhona siyile yebo indlala ikhona kodwa kayisiyo lana indlala enzima kakhulu yalana indlala esayibona ngesikhathi umgabe esabusa indlala yayinzima kakhulu kodwa kabusela kawuzange kube khona njengalobo bukhona kathesi. So sicela ukuthi uhulumende nabangaqinisa umthetho mayengaqinisa umthetho sizazibambela ngezandla zethu amasela sizazibambela sizenzela njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya hayi bukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo since sazalwa thina abanye sibuswa ngamandofa. Hayi kunzima bafowethu abantu abanenhliziyo ezimbi abantu abangacabangeli abanye abantu yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa awufuna ukuzenzela wona nabantwana babo. Hayi sasadubeka kuleli lizwe. Hayi siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa akubonakala ukuthi benzani okwaba kubulala ilizwe nje kuphela ama small vision abo lawo.
Studio 7 sanibonani ngithuma laphana elibhali sanibonani basakazi bethu. Hayi sokusimangaza ke manje ukuthi sinesitshela ukuthi khona akusela kudla eziphaleni enough upresident ekhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu babe ichayile inala nekhoma manga umuntu omdala thina sifuna ukudla thina ngala inkomo labo thuma lapha ngobulawa lapha ngeke likhumthe ngamsebenzi khulumani ngokuthi linikeza abantu ukudla angithi lisigijimele uye parliament lifuna khona lokho sifuna ukudla lengazo sitshela itourism lapha ukuthi uthi ukudla ulitshana lisebenzani manje indlala le ibona ngumuntu wonke kudala futhi igovernment ilungisele abantu bathe balenhlelo omalaki ngizo sizifuna ungasitshela ukuthi akusela kudla sifuna ukudla thina la eZimbabwe.
Studio 7 linjani? Zimbabwe yethu leyi hayi vele asakujabuleli lokuthi nje kuthiwe yikhani sukuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuphela kuphonga ukuthiwa hulumende akulala oko akukanye lokuthi kulo hulumende kuphonga ukukhulunywa kuphela akula ncedo phela uhulumende kade unceda ngani njengoba kala ancedisa ibantu amanye amazwe ya uhulumende sibabona bencedisa abantu ba manje owethu lowu yena ubhizi ngokukhangela abantu ukuthi benzani bathathela khonokho abala kulokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi laba hayi madoda lini elibavotelayo le mbeli eligqoke izikipa angkona aichana ndakolo kuyasilambisa kuyasithuphekisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Oka namhlanje silu gqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.